Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 ngomabasa 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
uthupho abantu ibe crisis yemali but you find ukuthi unga eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi ithuphakela lapho isigcwele khona ngani eh isithengiswa ngani.
Ikhefu lephasika seliqalile njalo lizalandelwa lokuthola uzibuse ngolwesibili abantu bekhala ngokuthi vaya kukhefu elide kangaka bengelamali.
Kubuhlungu ngokuthi sembona ukuthi kade zisebenziswa njengegrader yokuthi iyakwanisa ukulungisa umgwaqo engasakwanisa ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Izakhamizi zeplazini leManzou zithi kaziboni isizathu sokunanza ikhefu lephasika nanku zihlala egcikeni ngemva kokubhidlizelwa imizi ngamapholisa. Abatshayeli bezimota sebekhuthazwe ukuthi bahambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqantshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekhefu lephasika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikhefu lephasika liqalile lamhlanje njalo lizalandelwa ngelokuthola uzibuse elikhona ngolwesibili ngevikezayo abantu abaningi bekhala ngokuthi kabalamali yokusebenzisa. Kuvika unompumelelo moyo.
Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ layo isiyehlisile imali ethathwa ezitolo nxa umuntu ethenge usevunyelwa ukuthatha amachumi amabili amadola kuphela ngelanga esebenzisa imali yebulenjini. Umnumzana Nkululeko Chuma lonkosikazi nomqhele Nkiwane bathi uhulumende kabanakekele balambile imali ivalele ebhanga njalo imali yebond note isitholakala eBotswana eZimbabwe ayisekho.
And obvious but ukuthi vele iproblem ivela ngaphansi kwasi ivela ngaphi problem
uthupho abantu ibule crisis yemali but you find ukuthi unga eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi ithuphakela lapho isigcwele khona ngani eh isithengiswa ngani
asikhulume ngokwelocal singakhuluma amanye amazwe
ngoba abantu abafana lapho imali beyisala
hayi lokho naphila ugovernment kangena indawo thina sikhuluma ngolwethu uhlupho lapha ukuthi ngabasinanzelele lathi silambile bahlala besithi bayasengezelela ngabasengezeleli.
Iningi labantu sebelala endwendweni zemabhanga lemavinkilini ako Pick and Pay ayiwa apha imali ulandela ukusilela kwemali ezweni ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho. Iningi labantu aliyanga emakhaya kulandela ukuswela imali emabhanga. Ubulawayo ukhangelele ukunanza ilanga likazibuse enkundleni yeWhite City Stadium lapho umphathintambo olawula ubulawayo unkosikazi Eunice Nomthandazo Sandimoyo akhangelele ukukhokhela lomkhosi emele umongameli Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ukusilela kwemali emabhanga sokufike kusibanga esibi osokubangele ukuthi ibhanga lesizwe leReserve Bank lilaye osomabhizimusi ukuba base imali yabo emabhanga kungakedlula amahola angamachumi amabili lane. Embikweni lwethu leizolo leli bhanga lithe kuzamele abalamabhizimusi bengaphi abathengi imali edlula amachumi amabili i-$20 nxa bethe bathenga sebefuna imali phezulu kwempahla ababe beyithengile okuthiwa yi-cashback ngesiNgisi. Njalo ngenxa yokusilela kwemali kuvikwa sebekona abasebenzisa imitshina yokuswayipa amakhadi emtshadweni nxa benikela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-Reserve Bank izolo ihle yatshela abantu abathengisayo ama-retailers nama-wholesalers ukuthi sokumele banike abantu i-$20 kuphela nxa kuyi-cash, kodwa emabhanga laphana sibona bayanika abantu ama-$50. So kutho ukuthi izimali kumbe i-cash ayitholakali ku-economy umnotho welive. Angazi ukuthi iya ngaphi kodwa akula cash kahle.
Wona ama-bond notes ke sizwa kuthiwa lawo kasabonakala.
Yikuthi abantu sebesiwasebenzisa ukuthi bathenge i-cash befake i-percentage. So nxa kula ma-bonds laphana bayakuthi uhlawule i-extra 10% futhi ngama-US dollars. So sithu ukuthi ama-bond notes abantu sebesebenzisa ukuthi badinge ama US dollars akuyi-economy kaphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okuzayenzakala ikakhulu sikhangela ukubana kule kefu le Pasika leli seledlule, ubona ungani kuzaba sekunjani?
Intengo iza kuqonga mbijana ngokubona kwami abantu bazaqhubeka ngoba bengelamali, kodwa ubona intengo zamabhasi ziza kuqonga mbijana, intengo zamagrocery laphana lapho okungela ama-point of sale kumbe i-eco cash njalo ziza kuqonga. Yikho ukubona kwami khathesi ukuthi abantu bazaba bakudubo mbijana kuze kube i-Reserve Bank isidike amanye amacebo ukuthi balungise i-problem le ewusilela kwemali.
Sizwa kuthiwa abanye emfeni lasemtshadweni sebesebenzisa amakhadi, imitshina yamakhadi le. Usuke wahlangana lakho into?
Liqiniso lelo ukuthi ikakhulu emtshadweni uyakwanisa ukuthi uzuze i-swipe machine ozayithatha owesikhatshana.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zeplazini le-Arnold Farm elaziwa njalo ngokuthi iManzou zithi kazilaso isizathu sokunanza ikhefu lePhasika. Nanko ziqhubeka zihlala egcekeni ngemva kokudilizelwa imizi ngamapholisa ayethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Laba bantu bathi bamangaliswa yikuswela uthando kankosikazi Mugabe, yena ozithi ulikholwa lesiKristu. Bathi wenza wakhe kuphambana lokumelwa yileli khefu lePhasika lapho uNkulunkulu atshengisa uthando olukhulu wanikela indodana ukuba izofela abantu kube yindlela yokubasindisa ngayo. Umnumzana Innocent Dube unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eye-Arnold Farm Residents Association uthi yena labanye bakhe babuhlungu ngokubehleleyo.
Sake sababuza ukuthi no njengokuthi zilenga izifuyo ora nxa ifuna ukuthi no siphume bisanini kamapholisa bakliyeni inkomo zethu kuthiwa akula muntu okliyani inkomo shiyanini konke khonapho. Saka sesibona ukuthi sesitshontshelwa ilanga lichisa kanje kwezokuthi kuthiwa asishiye izilimo zethu zonke simphonga ukuphuma lani le mpahla kuphela. Abaningi bakhona kade bebheze kwa-post ukuthi ungene emalorini besiyadantshwa kwelinye ifarm ekuthiwa Rivers Farm along Vuri Road.
Okubadanisayo uDubethi sebexotshwa lamhla ngemva kweminyaka elithumi lasikhombisa bangena kuleli plazi abalihluthuna kumlungu owayengumnini walo ngomnyaka ka-2000.
Kubuhlungu ngokuthi sembona ukuthi kade zisebenziswa njenge-grader yokuthi iyakwanisa ukulungisa umgwaqo engathi akwanisa ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Bake babanjwa ngamandla laba bantu bathwalwa bayalahlelwa eplazini le-Rivers Farm elisemgwaqweni oya eMvuri le-concession. iningi labo baphindela njalo e-Arnold Farm ngokucetshiswa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abamelayo eDalele High Court. IDalele High Court lapha izinqumo ezimbili ukumisa amapolisa ukuba angaze abhidliza imizi yalaba bantu kuze kuthi sebebatholele lapho bengabasa khona, kodwa akusalandelwanga lokho. Ugogo uMavis Jangasi ngomunye wabalokhe bese Rivers Farm ngoba engelayo imali yokuthwala impahla ukuphindela e-Arnold Farm.
Bavuya nesipanu paRivers bakathi ayiwa mshawana minda. Bathi mshawana minda.
Ngemva kokuba silethe lapha eRivers bathengiswa ukuba sizatholiswa indawo zokuhlala kunye lamasimu. Sekungamaviki amathathu senziwa lesi sithembiso. Akukho loyedwa okhuluma ngodaba lwamasimu.
Abenhlanganiso ye-Arnold Farm Residents Association bathi sebekhweze udaba lwabo kunhlanganiso yamazwe angezansi e-Africa, e-Southern African Development Community, befuna ingenele ukumisa lokhu kuhlukunyezwa kwabo. Bathi ngoba kungaqali, sekungokwesithathu umkamongameli ezama ukubasusa kulelo plazi kusukela ngomnyaka ka-2012. Ngaphambilini, umuyi uKendall Majengwa laye eke wazama ukubasusa kilo ngomnyaka ka-2004, kodwa kwehlula. Bancedwa ngowaye ngumsekeli kamongameli ngaleso sikhathi, umuyi uMnumzana Joseph Msika, owalungenelayo lolu daba wamisa ukuxotshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk namhla sixoxa ngokunanzwa kwekhefu lePasika uZulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamasoja eMelika asethunyelwe esikondleni seSomalia iMogadishu ukuyancedisa ukufundisa amasoja akulelo lizwe kanye lawe African Union alondoloza ukuthula. Indiza mtshina zebutho lakwele Melika zibikwazi wisele inkalakata yebhomba elilesisindo senkulungwane ezilitshumi zamakilogram, i-10,000 kilograms, endaweni ecatsha khona abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni seNangara kwele Afghanistan. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump weMelika lomongameli Xi Jinping weChina basanda kwenza umhlangano emzini kaTrump eMar-a-Lago Estate eFlorida. Ababili laba bakhulume ngokunengi okufunwa ngamazwe abo njalo lokuthi bengadlelana njani esikhathini esilandelayo. Wathi kuphela umhlangano wabo lowo, umongameli Xi wathi bazame ukukhulumisana kahle njalo lokuthi basebenze ndawonye kulokho abacabanga ukuthi kufuna izizalwane zeChina leMelika. Ekhuluma kusanda kwenziwa umhlangano lo, umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Rex Tillerson wathi uTrump utshele omunye wakhe ukuthi kuyafuneka ukuthi kulungiselelwe izisebenzi zeMelika lapho ezenza khona impahla yeMelika elizweni lakhe. UTillerson uphinde wathi uTrump ufuna ukuthi kulungiswe imikambo yokuthengisa impahla kulokuthi eleChina lithathe yonke imikambo. UTrump loMongameli Xi baphinde bakhuluma ngokwenziwa lilizwe leNorth Korea eliqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. Amazwe la avumelane ukuthi kumele kusetshenzwe katalala ukwenzela ukuthi udaba lweNorth Korea lubanjwe kungela kulwisana ngezikhali. UTillerson uthe eleNorth Korea lidalela eleChina inhlupho ezingapheliyo, ngakho ke kumele eleChina lizame ngamandla wonke ukuthi lilungise okubi okwenzakala kulelo lizwe. UTrump loMongameli Xi bavumelane njalo ukuthi sokumele kube lobudlelwano phakathi kweMelika leChina ngaphansi kobudlelwano obubizwa ngokuthi yi-US-China Comprehensive Dialogue.
Lo lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Abamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana bathi bekulezihambi ezinlutshwana eziya eZimbabwe ngesikhathi kuqala ikhefu lephasika kungafani lakweminye iminyaka. Kubika uMartin Gwenya.
Bekungaphithizeli kangako esitishini samabhasi eHavron lapho kugadelwa khona amabhasi aya eZimbabwe njengemvama ngalesi sikhathi sekhefu lephasika. Abanye abamabhasi bathi ngelanga lokuqala lekhefu lephasika kulabalutshwana abagade besiya eZimbabwe uma kuqathaniswa leminye iminyaka. Osebenza kwenye inkampani yamabhasi abaphakathi kwedolobho leHavron leHarare, uMnumzana Ndodana Sibanda uthi bajayele ukuthola ibhizinisi engcono ngalesi sikhathi somnyaka, kodwa lo nyaka kuthule.
Mr. Holiday kulabantu abalutshwana abagadayo labaphathisayo imbangela yalokho sibona ukuthi nginxa ukuthi iStar ibe phakathi kwenyanga mhlambi abantu abalamali zokwenza lokho okuphathisa lokugada bebele ekhaya.
Kukanti omunye umzana Alec Pirena ucabangela ukuthi abanye abangalamaphepha kumbe abaphiwa amalanga okuba seBotswana bayesaba ukuhamba ngoba ukuphenduka kungaba nzima ikakhulu kusekuqaleni komnyaka.
Iningi labantu alihambanga ekhaya ngoba kuphakathi kwenyanga izimali zangkhona zingekho, njalo eboda sebencintsha amalanga lokuhamba kwangkhona kuba nzima nxa ungela maphepha.
Omunye weZimbabwe okhethe ungayi ekhaya unkosikazi Janet Moyo uthi iningi lisanda kuvela ukhefu lekhisimusi, ngakho kungabe kumasinya ukuthi baphindele ekhaya kukhangelelwe indleko.
Kukhanya iningi labantu seliphisiya ukuhamba ngekhefu lekhisimusi ekhaya kukhangelelwe indleko. Ikakhulu umnyaka usanda kuqala abantu abaningi abakabile imali.
Ngitsho emngceleni ojayele ukuphithizela weRamokhabane kanye lePlumtree kube bungaxokozeli ngitsho lakancane njengeminyakeni. Ngingumathin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeHavron kweleBotswana.
Amapolisa sexwayise abatshayeli bezimota ukuthi behambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqatshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekhefu lephasika. Emigwaqweni kubikwa kuphithizela abantu besiya emakhaya. Sixhume umeli wePinga North edalele ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Isikhathi esifana nalesi yisikhathi abantu abathanda ukujabula khona, abantu bevakatshela njalo izihlobo, kanti phakathina kokuhamba khonokho abantu basuka bajabule kakhulu okubenza ukuthi khona babe laleyana okuthi singayithi excitement, over excitement. Now ukuba le over excitement lokuyana kanye kuhlangane lokunatha okudakayo, kuthatha okudakayo, kugcina sokusenza-ke ukuthi khona emgwaqweni lapha abantu bezithole sebengena engozini zezimota. Engakukhuthaza abantu ukubana kukho konke esikwenzayo kathesi kasikwenzeni ngesiqubu esifitshane. Singagijimi kakhulu, singathokozi kakhulu, singathabi kakhulu, kanti vele wona ngamalanga amabili amathathu kuphela kusiyafika olwesibili konke lokhu kuyabe sokudlule. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukwenza ukuthi sinanze impilo zabanye nezethu, ngoba okwenzakala isikhathi esiningi ukuthi ungangena engozini emgwaqweni ucina usulimaza njalo kumbe usubulala nabanye abangelacala. So engikukhuthazayo ukuthi kulaba abachayelayo kuqakathekile ukuthi lapho abahamba khona behambe ngobunono obukhulu bengatholakali bengabantu abahamba ngesiqubu esikhulu.
Ukhona ngapho endaweni yakho eBinga North, imigwaqo ikusimo bani?
EBinga North asisani gwaqo enkomo. Imigwaqo eBinga North sokungani kuba ngcono ukuthi uphume emgwaqweni uzihambele phandle komgwaqo, ngoba lokho kwakuyithara eyayithiwe nguSmith kathesi kakusela lutho imigwaqo yonke simabhodibhodi. Okuthi lokuhamba ngezimota nje isikhathi esiningi uyabe ukwazi ukuthi ungahamba uyehlika khona ngale kufuze ukuthi ekuphendukeni kwakho imoto ishiye kusevisi. Akusela mgwaqo esingakhuluma ngayo eBinga enkomo indawo yakhona hayi sokuyikuzihambela nje ngeni sokuyusihambela njengenqola, akuphela mota ehamba angani sezikweni, sesihamba nje njengenqola lapho sesihamba silandezela indlela zenkomo. Yiwo umumo osukhona kaphesi eBinga North.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Ngefikeza iyo ngolesibili mhla zilichumi la sishiya kalombili uzulu weZimbabwe unanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa ilizwe lithole uzibuse. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe zilembono etshiyeneyo ngaleli langa. Kubika uMike Wove.
Ilanga lika zibuse lilanga elicakathekiswa nguZulu wonke waseZimbabwe ungakhathelekile ukuthi umuntu usekhaya na loba emazweni. Eningi labantu kodwa likhala ngokuthi inkululeko eyatholakala ngemva kokuchitheka kwegazi eliningi ayisela njabulo ngoba isimo elizweni kwezomnotho lakwezombusazwe siqhubeka sisiba sibi osokubangelwe ukuba iningi libaleke elizweni liyehlala emazweni angomakhelwane laphesheya kolwandle. Umnumzana Cosmas Chabalala ngosakhulayo oyisakhamizi sakoBulawayo yena ke uthi uyavuma ukuthi yebo ilizwe lakhululwa embusweni wobucindezeli wabamhlophe kodwa elizweni kanye ilinkululeko.
Independence eZimbabwe, yes, siyavuma ukuthi si-independence. Sesikhangela ukuthi sisuke ebusweni ukuthi besibuswa ngabelungu and so on, that abelungu sebesisukile elizweni. But ngalesi sikhathi asingeke sithi ukuthi sesikhululekile ngenxa yezisakalo esihlangana lazo eziningi ezifana njengomoya womnotho.
UChabalala uqhubeke echasisa ngomehluko okhona esimeni lapho ilizwe lithakazela lolu suku eminyakeni sisanda ukuthola uzibuse nxa kuqhathaniswa lesimo esikhona kule minyaka.
Mina inguquko ezingabe sizibe zabakhona sufika ngeminyaka mhlakanipha sisuka esimeni sobuntwana sofika kathesi. Ngibonake umumo obakhona uqhubekela usuka muvi ngoba asiboni ukuthi kuba le mvula phambili le singathi i-positive change esiyibona elizweni. Singathi kudala kwakukukahle ngoba sasingakabikwazi ukuthi kulezinye izinto ezingenza impilo yethu ibe lula. Sasifike siphile semnyameni ayini singathi kodwa ke sasikwazi ukuthi kwezinye indawo kwamanye amazwe zikhona ezinye izinto ezenza i-technology ezingenza ukuthi impilo ibe lula kodwa kunezimbabwe asikazithola. Awuthenze ukuthi impilo kithi lokhu isika nzima more kwamanye amazwe kusasa ithi thina ngapha kuba waste ngoba khonokho kwenza ukuthi impilo ibe lula kwabanye abantu akufiki kithi. Singa-independent politically but okunye lokhu still lokhu esinjani lokhu esigqiza zenyile ngoba akufiki kithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzane Tholani Hlongwane laye ugcizelela umbono kaChabalala.
Utshintsho ubuzela kwezombusazwe ubuzela emnothweni welizwe. Umahluko okhona ukuthi ilizwe liyafa liyaphansi. Ma ubheka ngama-early 80s bekungcono bekuphileka. Yebo besancane but bekuphileka. Manje kuba worse and worse and worse.
Ayisibo bobabili bodwa abasho ukuthi abasakhangeleli injabulo ekunanzeni ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa kweZimbabwe okwenziwa nguZulu wonke waleli lizwe kungakhathalekile ukuthi uphakathi kwelizwe loba emazweni mhlaka 18 Mabasa. Lokhu kubangelwa ukungamanga kuhle kwesimo somnotho lezombusazwe esesixoshe abanengi becina siyaphephela kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngise Washington DC ngingumike Hobe.
Woza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo umluje yena olengoma esihluphile emsakazweni etshiyeneyo eZimbabwe lakwele South Africa. Kubika uJoseph Njanji.
So dangerous, ain't your mother so scandalous. So gala, come hang with us.
Umlungisi Dombo Moyo owaziwa ngegama lokucula elithiwa Mlu J ngumculi osakhulayo lengoma etshisayo kulezi nsuku yona ichaya endawonye lomculi odabuka elizweni leSouth Africa uSmalls oke waduma eminyakeni edlileyo ngengoma ethiwa Money Maker. Lengoma ethiwa So Dangerous iphekwe ngabe ST Empire okuyinkampani ebunjwe nguSmalls lomngani wakhe uTrevor.
Ingoma le bayamukele kakhulu because it was a comeback like for Smalls. So le ngoma sibili bebeyidlala, I even went to 5 minutes of fame ku Metro FM eka Ostudio. That's when we launched ingoma.
Umluje uqale ukucula esafunda isikolo seLuveve High lapho abecula khona ku choir. ukucindezela ingoma uqale ngomnyaka 2010 ikanti idlalade lakhe lakuqala ulikhuphe ngomnyaka 2015 njalo igama laleli dlalade ngelithiwa The Come Up lengoma ezilitshumi lanye.
I'm on my own day, telling I'm just a fool. That is not fair, but I know that I'll make it. Mama told me that I could be better than ever. Yes, I'm feeling
well, South Africa, Mlu J. Ube fundela izifundo ze sound engineering. Ngesikhathi ehlala elizweni le-South Africa ubethengisa idlalade lakhe leli elithiwa The Come Up elipha njalo abatshaya ingoma endaweni zokuzithokozisa. Abe-ST Empire benelise ukuxhumana laye ngemva kokuthola inombolo zakhe ezocingo ebezilotshwe kudlalade leli.
Lapho engahlangana khona lo Smalls Moneymaker walalela i-story like le music yami wezwa ukuthi hayi singakwanisa ukusebenza. Yikho lapho esahle sasebenza khona, from there ngasayina i-contract le-ST Empire.
Abanye abaphatheke ekucindezelweni kwengoma le ngabagoqela u-89 Music ongeye wapheka amachacho kanye lo-JJ onguye obephethe imitshina. Imisebenzi kaMlu J iyatholakala ebulenjini njalo abafuna ukuxhumana laye balakho ukumthinta ngaphansi kwegama lakhe elithi Mlu J kuTwitter, Facebook kanye laku-Instagram. Ividiyo yengoma le ethiwa So Dangerous iphume ngolwesithathu njalo iyatholakala ebulenjini be-YouTube. Lingoma iza kuba kudlalade lakhe elithiwa Picture Paint elizaphuma ekupheleni komnyaka.
So dangerous, ain't don't buzz on them, it's so scandalous. Togana, yeah, come hang with us. Let, it's so dangerous. Ain't don't buzz on them, it's so scandalous. Togana.
Come hang with us. Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Come hang with us.
Dangerous ingoma kaMlu J eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kunanzwa ikhefu lephasika lekhefu likaZibuse uZulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. Izakhamizi zeManzo zithi kazila sizathu sokuthakazelela ilanga lephasika, nanko zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizinga amapholisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo azibe hope makamu ango.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.